VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 23 Mabasa 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bebani abantu asebebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe. Asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathobaminembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2,659,557. Asebefunyenwe beligciwane le-coronavirus.
Nasikhuluma sithi khona nasingathi ama-basic commodities ama-price abuyele from 25 March. Esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziyamanufacture yini kathi esizikhuluma sinje njengoba i-economy yethu siyazi sokuthi izinto eziningi siyazi-importa.
Lanxa lisamukelwa ngenjabulo enkulu inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla ikakhulu eyokudla yehliswe, kulokwesekela ukubana kuzobangela ukusilela kwezinto eziningi.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli lisithi ngoba abantwana bethu abanawo into uniform engxebe ngaphepha lomkhuhlane wecorona. Nxa bengaya ngeswele zabo zokuthi abanama-inform ngabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu bebane abantu asebebuliwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathobaminembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athobamunemunye 843,957. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athobamunemunye 185,494 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 26,144 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus leli. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo namhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe belegciwane leli ezwekazi le-Afrika lile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,659, lilandelwa ngele-South Africa lalo elile nkulungwane ezidlula kancane ezintathu lengxenye 3,635. I-COVID-19 isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,247 ezwekazi le-Afrika. Kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,033.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa lisemukelwa ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla yonke edingakalayo empilweni yomuntu ibuyele kuleyo eyayikhona mhlaka 25 Mbimbitho 2020, kulokwesabela ukubana kuzobangela ukuswelakala kwayo yonke into njengalokho osokuke kwenzakala lapho kuthe kwathathwa inyathelo elifanayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loku kuvezwe ngabenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzisana lozulu ngemva kombiko kamgcinisihlalo wequla elilawula okuphathelane le-coronavirus LA Interministerial Task Force on COVID-19 Response Team ongumsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Embikweni wakhe awethulele intatshali zindaba izolo, uMohadi uthi uhulumende lequla lakhe bathethele linyathelo ukulondoloza inhlalakahle yabaswelayo ngemva kokunanzelela ukuba isikhuphuke kakhulu intengo yokudingakalayo empilweni yomuntu. Uthe kuyinto edanisayo ukuba osomabhizimusi abaningi bahle bakhuphula intengo yokudla okunjengempuphu, isinkwa, ichukela, amafutha okuphekisa, iflawa lokunye ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya eze lockdown ngendlela yokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lokhu yikho kanye abahlezi bekukhankasela.
Singazi ukuthi lokhu uhulumende othe akwehle sizaqhubeka sikuthola yini emashophu. Isikhathi nesedluleyo sayebona ubhizinisi nxa esethe uhulumende kavayehlise intengo, izinto eziningi zisuka ke ziswelakale ezitolo bese zitholakala ke ku-black market. Singazi ukuthi okwamanje ubhizimisi ke uvumile yini lokhu.
Uthi kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi osomabhizimisi labo bathole usekelo.
Abantu kabatholi phela imali, angazayo bethi ngosuku ngosuku nxa besiya ezitolo bethola ithukela ikhwelile, bethola amafutha akhwelile, akhwela suku zonke. Kati ke imali ayitholakali, imali kayikhweli suku zonke. Sibona ngani abamabhizinisi ungani yibo abalenkinga ngendaba ke yentengo. Kodwa uhulumende wenze into enhle esingakwazi ukuthi abamabhizinisi ke bazalandela yini ke lokhu okuyethulwe nguhulumende.
Isakhamuzi semzini we-Milton Park eHarare, uMnumzana Collins Ncube, usola uhulumende ethi uphuzile ukuthatha leli nyathelo.
Uzama ukubhula umlilo osuvele subhebha kakhulu, osuspreadile kakhulu, ngoba nxa sikhuluma sithi khona nxa singathi ama-basic commodities ama-price abuyele from 25 March, esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziyamanufacture yini kathesi sikhuluma sinje, njengoba i-economy yethu siyazi sokuthi izinto eziningi siyazi importers.
Le mali ebikwa itholiswa abaswelayo ukuthi baziphilise, uNcube uthi ayincedi ngalutho.
Engizuza khona ukuthi imali yona le iyasebenzani, ngoba kathesi sigayela so abantu baswela izinto ezilula ezinjengempuphu. Uhulumende kazama imizamo yokuthi abantu bethole into ezinjengempuphu lula.
Kuphenyo olwenziwe nguhulumende nyakenye luveze ukuba imuli kumele ibe lenkulungwane phose ezinhlanu zamadola $4,656 ukuthenga konke okudingakalayo empilweni. Kodwa kuthe kusiyafika umhla ka 11 Mabasa ibisikhuphuke yaya kunkulungwane phose eziyisikhombisa $6,660.84 ukuthenga impahla yinye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Edabeni olufanayo, ubulawayo wamukele ngemibono ehlukileyo isaziso sikamsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho yayikhona ngenyanga edluleyo kambimbitho, ngoba isiqanise ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanusosiya Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqansileyo yehliswe. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabaningi, kodwa abanye besithi laloba kulinyathela elihle kulakho ukudala ezinye inhlupho zokusilela kwempahla, abezitolo bengasafuni ukuthengisela uzulu. Unkosikazi Linda Sibanda yena uthi uyasisekela isinqumo sikahulumende.
Mina indaba ama-prices ngibona ngani ngumqondo omuhle kakhulu. Asinanzeleleni ukuthi khona ngaleso sikhathi ozefikela namuhla sihlezi phansi, imali wangena layo endlini yiyona le esebenzayo, akule enye engenayo. Lapho esagcina khona ama-prices ayikho khona ngomatshi uzefike namuhla sokusesabeka bakithi. Umqondo omuhle sibili okaziphimo hadi.
Isakhamuzi sakobulawayo uNdodana Moyo uthi kulinyathela elihle kodwa lingapheleli ekukhulumeni.
Kuyinkuthazo eqakathekileyo njalo esiyamukelayo, kodwa iba lesisindo uma sekuthe kwathathwa inyathela. Ingabe yinkulumo kuphela ezaphelela emaredweni lemaphepheni sikhangelele ukubona amapolisa labo bonke abakhangele ngokuvikelwa kwabantu bangene ezitolo bahlolisise intengo lezi kuthi labo abephula imithetho babotshwe.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi intengo yempahla kumele yehliswe ngoba sekukhama abantu.
Into vele kumele zehliswe ngokuba ngendlela esezingakhona sezisenza ukuthi abantu bathwale nzima okunye okumangalisayo. Impilo isenzima bona abantu behleze ezindlini bengavunyelwa ukubhoda, bengavunyelwa ukuya lapho kungabe kuchiphe khona. Lokho kahulumende olokhu ekhuluma engalungisi, kunini ekhuluma ethembisa kusiba liphupha athi ngizalungisa angalungisi, kalungise kubonakale.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo elimele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uvumelane lo Vice President Mohadi.
Ngivumelana laye lami uVP lapho because ngithe ngikhangela i-cooking oil before lockdown ibingama 60 something dollars kathi sikhuluma nge-cooking oil emagrosa emalokishini ibo $200 etown ibo $144 so ubangaka abazenelisa.
Izolo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ongumgcini sihlalo njalo Interministerial Task Force on COVID-19 uphe isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimi khona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka. UMohadi utsho lokhu evumelana labosomabhizimusi abalungisa lezi mpahla kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo zabosomabhizimusi ethi ukuqansa kwentengo lokhu akulasizathu ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo legcikwane le-COVID-19 kanye lesiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende ubikwa esithi usahlolisisa lolu daba lokuthi kungenzeka ukuthi izikolo zivulwe ngenyanga kaNcwabakazi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lenkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, othi uvumelana lalowo mbono.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli lisithini ngewinta le bengavuli. Bake bayivuli iwinta le bengavulanga bavule sokuphudumaza. Ngoba abantwana bethu abaningi ngabanawo iwinta uniform iyadura. Njalo iwinta ya uniform yakithi ayiphudumaza. Ngoba yezwe ngemendi enengi yangikhona. Ungeza kuthiwa iwinta kwabe kuyini. Mendi lebugeza. Njalo ama-tracksuit angikhona noma ikhona ayadura kakhulu. Okokuthi abantwana abaningi vele ngabanawo. Siyacela ukuthi kungavulwa izikolo. Abantwana bangayi kule winter esikolo kuke kwedlule enqebe ngaphepha kule mkhuhlane we-corona. Ngoba ngiqinisile nxa bengaya ngeswele zabo zokuthi abanama-inform ngabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi lokufa kwabantwana abaningi. Ngikhuluma kakhulu ngikhangela intandane zami vele akazinawo kunzima. Azina lamajezi kuyahawulisa ukubona sokuthotshotile sokuphonga ukuthi kugijima kusiye esikolo. Yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo.
Inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani? Njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo?
Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi iyancedisa kobulawayo. Ngoba angikaboni amafutha ampaze ephiwa bendokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi. Kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha kobulawayo. Kodwa angikakuboni kusehla kusiya phansi. Ngoba kumele kwehle kubuye phansi.
Lowo ke ngunkosazana Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Igciwane le-coronavirus selichiye uZulu evalelwe endlini esebheke uhulumende ukuthi aphathise ngalesi sikhathi abantu beswela ukudla lezinye indingeko. Lokhu kungabangela na ukuthi uZulu avotele ibandla elibusayo ngenxa yokuphathisa abantu ngalesi sikhathi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxe lesiphathamandla se-MDC-T ekhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Dan Moyo, endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza, onguye osungula lingxoxo.
Inhlelo zethu zihamba kuhle ngoba phela senzo ukuthi simise yonke into vele elokuhlangana kwabantu phakathi. Kodwa kulokunye singani okungasijabulisiyo. Onjengokuthi uzananzela ukuthi umkhuhlane lo uthe uqalisa vele ukwazakala ukuthi ukhona. Uhulumende akazange athabe sokwethula umbiko wabantu abatholakale bele gciwane leli endaweni zabo Harare. Sathola ukuthi bachothoza umeya, bachothoza lo mongameli webandla le-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi uwenzeleni ukuthi akhulume ukuthi kulabantu abatholakale bele gciwane ele corona virus. Okutshengisela ukuthi kwesinye isikhathi kungaba khona ukuthi abavezi iqinisa abantu bakahulumende.
Ya, mnumzana Moyo, wena ubona njani okwenzakalayo? Ubona ungani kukhona yini okungenziwa ngamabandla aphikisayo wayezombusazwe kumbe kumele agoqe izandla akhangele uhulumende?
Hayi cha, ngoba ukulwisana legciwane leli akula politics phakathi, ngoba leli gciwane alikhethi ukuthi uyizani, uyi-MPC uyini. Igciwane leli lihlasela wonke umuntu. So I think amabandla okuphikisana enza kahle ukuthi aphumele ngaphandle egcekeni, yakhuthaza abantu babo abalandeli babo ukuthi nohlanana emakhaya until igciwane leli liphele. Siye sabona lathi umongameli wehlangano wethu uDr. Thokozani Khuphe ekhipha amavideo ekhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya. Njengoba etshile umnumzana Chirodza, I think imvumelana layo ukuthi kukhona okungacaci kahle ngohulumende, ngoba even noma sibheka khona manje sithola kuthiwa there's only 25 cases and 3 deaths. Ama-numbers abo la to us ngathi suspicious nje. Angiboni ukuthi baphumele egcekeni, and into engalimazisa abantu ngoba abantu bangabona amanamba amalutshwane kangaka bazosuke bayeke thise labo bazitshile ukuthi hayi izinto kusho ukuthi ngapha thina sihlaselwanga ligciwane njengezinye indawo.
Ye, mnumzana Chirodza, wena uthini ngalokhu okukhulunywe ngumoyo, uyavumelana lakho yini?
Kuqondile, kuqonde njengosolobhoni. Phela ngalesi sikhathi ayisiso sikhathi sokuthi sikhangele ukuthi ipolitics, angithi isikhathi sokuthi abantu bevikele ukuthi impilo ingalahleki. Bemfuna ukuthi enye into ephezu kwamabandla, into yokudla. Uzananzelela njengakutsho kwenye iprogram ukuthi uTrump, umongameli we-America, ke yena usekhipha 2 trillion ukuthi ancedise abantu be-Medica ngesikhathi lesikulama-lockdown lani lani. Lapha eZimbabwe uhulumende akazangakhiphe lutho ukuthi ancedise abantu. So kuhle sibili ukuthi abantu kuye kuthiwa kule-lockdown. But nxa abantu bengela kudla, bengancediswa nguhulumente, kungela into zokuthesta, so sisho ukuthi abantu sebeyakufa ngendlala phela ezinto. Ngithi yabona, kanti kungani kusenzakala endaweni ese-Africa ukuthi uhulumende abafundi bancede oZulu kodwa bayabe thatha imali ze-tax ebantwini? Angithi so ngalesi sikhathi impupho kumelanga i-short, ukudla kumelanga ku-short, uhulumende kumele ancedise abantu wenzela ukuthi sibone ukuthi umkhuhlane lo sesiwehlule.
Ya, mnumzana Moyo, siyabona ukubana bakhona abanye enye inkokheli yezamabandla aphikisayo ababalisa umnumzana Charlton Wende, labanye sizwe kuthiwa sebethe bona baza kupha impuphu kulabo abaswelayo. Amabandla engayenza njani? Siyazi ukuthi balokungcosana nje abalakho, abangeke baphathisa na?
Hayi, into enhle kakhulu ukuthi baphathise ngoba mangu ukuthi amabandla njengamabandla la aphikisayo silo collect ama subscriptions from ama members ethu and mangu ukuthi imali lezo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo I think kubalekile ukuthi amabandla kwani sikunikeza back to ebantwini especially njengoba sazi ukuthi izanu may distributa ukudla even kungasikho ukudla kwayo okudonethiweyo ba distributa on partisan lines bafosa abantu ukuthi babe bephethe amakhadi ezanu so I think amabandla maye ekwanisa lawo akwanisayo I think kuyabongeka kakhulu ukuthi banceda abantu bakithi ngoba indlala into ezenza ukuthi abantu bagcine bephuma ngaphandle bengasabi kulockdown
umnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ube khuluma endawonye lesikhulumele sebandla le-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirohodza Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngeziqondiso ezintsha ezethulwe lugatsha lwezempilakahle eZimbabwe ezithi bonke abangena lesidumbu elizweni baza kuyavalelwa okwamaviki amathathu kusahlolwa ukubana abalalo na igciwane le-coronavirus. Andubana bavunyelwe ukuyangcoba isihlobo uBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokusho kwemithetho emitsha yokungena kwezidumbu eZimbabwe, isidumbu sonke esingena elizweni sizathathwa njengesidumbu esilomkhuhlane othelelwanayo ngaphandle kokuthi makusazakala ukuthi lowo muntu ufe engozini yokulimala. Zonke izihlobo ezingena lesidumbu elizweni ziza kuyavalelwa kwamaviki amathathu lapho okulabantu abasahlolwa ukuthi abanalo yini igciwane le-coronavirus. Umtshayeli wemota isidumbu nguye kuphela ozavunyelwa ukuhambisa isidumbu emfeni ade suka lapho ahlala ubhekise kwele-South Africa engadlulanga ndawo. Kuzihlobo ebeziphelekezela isidumbu eziyabe zivalelwe, labo abatholakele bengelalo leligciwane bazakhululwa ngemva kwamaviki amathathu ukuthi bayingcwaba isihlobo sabo. Umkhokeli wenhlanganiso emela bakwamanye amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda uthi kulusizi kakhulu ukuthi coronavirus isifike kusibanga sokuhlukumeza abantu ngalo hlobo.
Kubavalela amalanga awu-21 kusho ukuthi kahlehle nje ufana nokusho ukuthi cha akusafanelanga ukuthi isidumbu sikhatshwe masisiya eZimbabwe. So ngokubona kwethu ngathi lokhu kudinga ukuthi bakucabange futhi kahle kanti njalo uma kuyukuthi okwamanje kabavumeli izidumbu ukuthi zisuke kungangcono nje kuvele kuthiwe kazivunyelwa zibe sezihlala zigcinwe mhlawumbe kuze kufike leso sikhathi sokuthi sidlule kumbe zivele zingcwatshwe lapha kwelase-South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele-South Africa eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi isimemezelo esibachiye edanile. Uthi lobanje bekuzisisa ukuthi uhulumende uzama ukuvimba ukumemetheka kwaleligciwane kuzaba nzima ukuthi izihlobo zilinde isidumbu sisahlolwa qede lapho sezisiyavalelwa okwensuku ezingamathumi amabili lanye.
Awu into enzima kangaka ungathi uvele usuyangcwaba uphinde futhi ufike uhlale amalanga wonke lawa ukarantaniwe kufana nokuthi kuthiwe abantu bengayi emngcwabeni. Singathi uhulumende ungaba lenye indlela nje angayenza ngakhona ukuthi kulokuthi abantu bagcinwe for amalanga wonke lawa belinde ukuyangcwaba. Kunganjani ukuthi bahlolwe ma bengahlolwa kutholakala ukuthi balawo umkhuhlane bagcinwe ke lapho kodwa nxa bengalawo badlulele phambili bayengcwaba abathandwe.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele-South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi kudingeka uhulumende acabangisise kakuhle ukuthi lumthetho utsho ukuthini emntwaneni ofelwe nguyise loba unina kwele-South Africa lasemuntwini ofelwe ngumkakhe besemazweni.
Kabayilungisanga kuhle, kumele ilungiswe kuhle ngoba ngeke kuvume ukuthi nxa ngishonelwe ngoseduze kwami kakhulu ngisuka lapha eGoli sengifika nje eBedbridge sengiyahlala ku-quarantine kanti mina bengisuke ngisiyangcwaba kusho ukuthi phela singeke sakwazi ukuhamba siyengcwaba izihlobo zethu eseduze kakhulu eZimbabwe. Udriver ngeke abe omunye yedwa ohamba lesidumbu. Lokho sizakukhuluma lo ambassador lo consul general.
Iningi lito sekusobala ukuthi sekufuze bangcwabe izihlobo zabo emazweni loba nje usizi kuyikuthi izihlobo ezisekhaya angeke zisayibona imizimba ezihlobo zazo zingakangcwatshwa. Ngalesilo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Mhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Okwamanje wothi ngilinikeze ezandleni zikaGibbs Dube oxoxe labanye ababalaleli bakaStudio 7 enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Indebele.
Lezi zalona zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezifuna ukuthi zibuyele kule Zimbabwe ngenxa yokuthi ziyahlupheka okumangalisayo okwamanje ngesikhathi abantu bavalelwe ezindlini, uhulumende wakule South Africa elwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Alikhuluma lo Ncube, lo Moffat Ncube sendaweni yaseSouth Africa. Abantu silenkinga kakhulu ngapha emazweni ngoba njengoba kulehlelo loku-extenda amalanga e-COVID-19, bona ama-South Africans bayabhekelana, i-government wabuya bancedisa lapho abancedisa khona ngemali nani. But thina indlela yokuthi sisebenze ivaliwe, abaningi abaseZimbabwe indlela yokuzisebenza isavaliwe kwamanje. Manje inkinga yakhona ayisibona kunzima kakhulu impilo lapha. Abantu abaningi abasela kudla, abala ma-benefits, abaphiwa lutho. Kungcono babavulele ama-border ukuthi abantu sikwazi ukuthi sizihambele semakhaya.
Salibonani balaleli be-Studio 7, okhulumayo ngu-Wise Man wakwampofu. Hayi, simo sinzima kakhulu. Mina ngilapha elizweni lase-South Africa. Umumo unzima sibili, i-corona leyi sidalela olunye uhlupho olukhulu kakhulu. Manje inkinga sikhona yokuthi lokudla ezindlini asiselakho.
Siphinde njalo zathola umlayezelo othunyezwe ngomnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto edinga ukuthi aluba abantu bengananzelela indlela yokuthi bangabuya njani ekhaya, bencediswa ikakhulu nguhulumende ukuthi benelise ukuzohlangana lobunzima abangabubona besekhaya. Kunzima ukuba loduwo olungaka ukwelinye ilizwe.
Akwaziwa ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa abantu laba kumbe haji, kodwa esikutholayo ukuthi abamele eZimbabwe kule South Africa bathi bayazama ngamandla wonke ukuthi bahlenge labo abahluphekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Siphiwe ngothi singwabi ethi kwantuthu. Singakagqiki uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Lokhu bebane abantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyanwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba mnembili 28. Kuthi ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.